sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amatshono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 15 Mabasa 2024 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu weZimbabwe uveza ukukhathazeka ngombiko wesikhulumeli seZANU-PF uMnumzana Chris Mthangwa othi ibandla lakhe yilo elizakhokhela uhlelo lukahulumende olokwabela abantu abalambayo ukudla elizweni. Iqula likahulumende weZimbabwe likhona emhlanganweni omkhulu wokuhlaziya umumo womnotho emhlabeni jikelele e-IMF World Bank Spring Meeting eyenzelwa eWashington DC khonapha eMelika. Owake waba ngumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump namuhla umiswe emthethandaba ekuqaleni kokuthoniswa kwecala lokufumbathisa owayesifazane ophila ngokuveza umzimba emphakathini, unkosazana Stormy Daniels. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu weZimbabwe uveza ukukhathazeka ngokubikwe isikhulumeli sebandla leZANU-PF uMnumzana Chris Mthangwa othi ibandla lakhe yilo elizakhokhela uhlelo lukahulumende olokwabela abantu abalambayo ukudla. Inkokheli zomdabu yizo ezizakhokhela lolu hlelo, njalo namuhla bekulusuku lokugcina olokubhalisa abadinga usizo lokudla. Esikhathini esedluleyo, uhlangothi lukahulumende weMelika ole-USAID lezinye inhlanganiso eziphathisa ngoncedo ziveze ukukhathazeka ngenxa yokusetshenziswa kokudla okulwa impi yezombusazwe. Ngenyanga edluleyo, umongameli Maso Mnangagwa wazise ukuthi ilizwe lidinga izigidi ezimbili zamadola eMelika ezokuphathisa abalambayo. Umthwanga wethu lelumbiko emhlanganweni lentatheli zindaba eseHarare.
The party will be superintending people education level to make sure that people don't starve. And if you are a government bureaucrat,
ibandla liza kuba lihlola okwenziwa ezigabeni zonke zelizwe ukuze abantu bengalambi. Nxa uyisisebenzi sikahulumende ungaqhubi umsebenzi kuhle, ungamangali nxa sesukuxotsha ngoba sifuni ukuthi abantu bethu bafe ngendlala. Njengebandla sizinikele ukunqoba impi yendlala le.
UMnumzana Chris Mthangwa isikhulumeli sebandla leZANU-PF ubekhuluma emhlanganweni lentatheli zindaba eseHarare. Siphinde saxoxa ngodaba lolu loncedo olokudla lowaye ngumgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi zakobulawayo eBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Ambrose Sibindi.
Abomdabu, abalisa, osobu izinduna, abantu ababehlonipheka ngale muva, iningi labo kade seZimbabwe bakhona bangayiqondi, iningi labo eZimbabwe kade sebaguquka baba ngabantu bekhohlakade nale busa yezamthetho. Abantu abaningi ungabanembela ukwenza kwabo sebegijima ezamthetho sebekhohlwe ukuthi bona bangabathungameli bomdabu. Ngokunjalo-ke abantu abaningi balobhalo ukuthi ambe nxa sokunikwa ezandleni zalaba abantu kule ngozi yokuthi abantu abangasebe ezamthetho bazadengani. Njalo sokusebenzisa abantu amalungelo abantu alimali esikhathi sokuthi bengasebe ezamthetho sofane azame ukuthi ezowakhona kwezela athole ukudla khona kwana sibone ngathi kuyikuphamba lesingelofuna okuzaphamba nasinxele ukuhamba kohlelo lo.
Sizwe isikhulumeli seZANU-PF ubaba uChris Mthangwa ekhuluma namhlanje sithi bona njengebandla bazakhokhela uhlelo lukahulumende olo ukwabiwa kokudla.
Vele ibandla leZANU-PF ayidala ngokufihla sesiyasenza kuma-platforms amaningi ukuthi bayatsho ukuthi eZimbabwe iZANU-PF ukhulumende ngoZANU-PF. Sosizayiza lezonkulumo ziphuma kubakhokheli beZANU-PF nalaba bantu abakhulumende. So-ke mamthanga ukhuluma njalo akusina ngathi siyakhula thina, kuvele kufakaza lokho esikubonayo kusenzakala. And eqinisweni ukuthi nxa kuwukuthi ibandla leZANU-PF selizathungana kobenzeza lezinkulumo, iqiniso yokuthi izinsina lazenezo esizithembileyo esaziyo ukubana hayi izazama ubungcono bazo, kodwa-ke sizabe sezibanjwe ngentamo lapho ukubana zigijime zisenza uyintambo yeZANU-PF. Ukanti uhlelo lokudla lobalinika abantu bonke kungelandaba ukuthi umuntu lowo ungashi ibhathi, ngoba eqinisweni ukuthi abantu sonke lapha eZimbabwe siyaba imithetho etshiyene ngokunjalo kulungele ukuthi abahlali besigaba ukuthi ngaso kufika lesi sigaba sokudla ngoba kubana izulu alilanga kufanele sonke singokulinganayo ngoba sonke singabantu sonke sidinga impilo sonke uhulumende lo engohulumende wethu
sizwa njalo abanye abasemadolobheni besithi ngabe uhlelo lolu luyangenela njalo luphathise labasemadolobheni njengoba indlala isibhahile lokhu likubona njani
Well, eqinisweni ukuthi abantu emadolobheni labo indlala ingenile singakhohlwa phela abantu abahlala emadolobheni kathi esiningi labantu amakhampani awabo siyakwazi ukuthi phose abantu abangaphansi kwechumi ku-70 esikhathi i-10% abantu bona abangabantu yibabantu abathathwe iningi labantu leli iquqalo liningi lelalithathwayo abantu abazama ukuzisebenza bazama ukuthengisa indaba okuthengisa bona zenela abantu so abantu abaningi badonsa ungagala ezindlini lapha khonapha ematiko obulawayo bakhona abantu abadlakanye ngosuku bakhona futhi abanye abangaziro bazakuhlati kangalelo suku so kuyadengisa ukuthi kule ndingeko enkulu yokuthi uhlelo lolu lubuye futhi emadolobheni
Umnumzana Amra Sivindi wayengumgcini sihlalo wenhlanganiso lelamalungelo ezakhamizi zakobulawayo eBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo Iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ezigoqela umphathi intambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube usiba lekhulu webhanga elikhulu lelizwe la Reserve Bank of Zimbabwe labanye basemhlanganweni omkhulu wokuhlaziya umumo womnotho womhlaba wonke jikelele lamazwe IMF World Bank Spring Meetings eWashington DC usiba lekhulu webhanga leRBZ uMnumzana John Mushayavano usemhlanganweni lo okokuqala selokhi engene ngeviki ephelileyo esikhundleni lesi umshayavano esanda kungena esikhundleni wethulele abantu bakwele Zimbabwe uhlobo lwemali olwe Zimbabwe Gold kumbe iZig ethakazelelwa ngabakubandla elibusayo kukhangelelwe ukuba uzakhulumisana laba IMF labe World Bank ngesikwelede seZimbabwe kambe kuzaphumani kunkulumo ezakwenziwa ngabeZimbabwe leziphathamandla zamabhanga la ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe loMnumzana Patterson Sibanda okubandlela ibusayo othakazelela ukuhlolisisa ezomnotho
indaba yalokho kwabo monetary fund behlana leRBZ mbona kungasinceda kakhulu ukuthi labo bakuzwisise ukuthi iZimbabwe ifunani siyakwazi ukuthi America laye lama interest oRussia balama interest oChina balama interest oKorea balama interest leZimbabwe thina iproblem yethu ukuthi sasuka saba too much of an industrial hub sanga develop asila infrastructure eqinileyo ama industries avalwa ngabanikazi abasebenzondele ukuthi lathi sifuna okungokwethu now asingeke saba lelizwe elisebenzisa ama bond mchokojo ku RTGS imali esingayaziyo lokuthi imeleni sifuna imali yokuthenga ngayo iZig awubonike iright ngoba kayifaki idollar phakathi kayifaki yen phakathi ivisa iZig iZig zimdo zim gold so which means iZig imele ibe ne power ngoba siyelekanise le gold esilalo emabank nesilalo phansi can you imagine 2 million people esivuka siyadinga singaze stophe ipoint umuntu eyodwa egold iyasigcina eZimbabwe okukhona ukuthi thina asithembane njengamaZimbabweans sibone ukuthi ya iZig le siyayipromota imali yethu siyigogose sithenge iUS dollar kathesi ngathi akhangela idollar langkhona lidabukile alisebenzeki imali yangikhona ayitshintsheki ilizwe vane singahlala singela change hayi qinisele kodwa abantu ake sivumeni yebona yesisempini yomkhonomi kodwa asivumenini ukuthi lathi singabantu singamaZimbabwe silokwethu okusukumeleyo
yes banda manje ubona zani kuyaphumani khonapha ke emhlanganweni we-IMF le-World Bank lesiphatha amandla ze-RBZ xa sikhuluma ngeyanto wazithi iZimbabwe ilesikwelede esikhulu kakhulu siyaphiwa khonapha kuma-17 billion kodwa kuyalungiswa yini khonokho ngapha kubanjwa iZigi ngapha kuxhokolwa lokho nalokho kuyalunga yini khonokho usibanda
ngiyakuzwa dube esintini sithi kuboniwa ngomlomo kulungiswa ngomlomo nxa kuvele kungela kukhulumisana kulanto engaphuma iZimbabwe ayikhulumisana le World Bank le International Monetary Fund bonke labonke abakweleta akulalizeli ngelasikwere isikwere dazimangalisi igolide silalo la singalidinga kuhle kuhle ngokuthembana njengoba ngithilwa ngaphambilini ngokuthembana babaduba igolide leli liyabhadala isikwerede within a day. Mina ngibona kuzaba le mpumela ikakhulu nxa kuyokuthi bahlangana okubuye ukuthi kuthiwe asidlali lawo ngaye emadumbeni ufike ngakibokakamngane wakho wakuxoshana ngisadlali lawo uyezwa njani kodwa ngabuya likhulumisana angithi labe likhulumisana imlota libonisana laba abacebisa ayisik ukuthi bayakhona ngaloku uyatshelana ukuthi siyalincisha lokho siyanciba lapha siyasanctiona lokho siyakwenza lokho okukhulu ukuthi akukhithwa ama-sanctions abantu basebenze njengomhlaba i-amerika layithatha umnotho wayo njengoba ifuna lowo mnotho lapha ezimbabwe lathi sisale sinothile siphile singabantu sifana ngokulinganayo.
Umnumzana Patterson Sibanda okubandla leZANU-PF njalo uthakazelela uhlolisisa ezomnotho ubexoxa loGibbs Dube Studio 7 ekobulawayo. Ake sizogibbs Dube exoxa njalo lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungule ezomnotho ekwinhlanganiso yeCommon Market for Liberal Solutions.
Kuphele kulobudlelwano phakathi kweZimbabwe le-IMF ngoba sile sikweleti esikhudlwana phinde kule athwa ngama-special drawing rights i-IMF kayisiyo inhlanganiso ehambelana lezembusazwe okwabo njengokwemali kutho ukuthi kuqakatheke ukuthi loba nxa usibalukhulu owesiphala seZimbabwe eguqula imithetho ehambelana nemali hhayi kahlale phansi lezikhuthamfundo lezazi ezikhuluma ezemali ukuze anikwe laye abone omunye umngqondo otshiyene.
Yes, ngathi kodwa nxa bebuya khonapha-ke bezebonana leziphathamandla ze-IMF kanye leze-World Bank kuyaphumani nxa sikhangele iZimbabwe.
Into ephela ukuthi nxa sikhuluma ngesikweleti esangaphandle esijona yi-international debt kusobala ukuthi uhulumende wethu adinge indlela yokuthi isikweleti sakhona sibe lula abasoze batsho nje bona ababuya khona kodwa nje lantsho lathi siyazi nje ukuthi isikweleti sesikhulu so singacabangela nje ukuthi kungaba lokukhulumelana ukuthi engxenye ukukhitshwa okwenziwa izimali zakhona ezesikweleti zikhitshe zizilutshwana kodwa ukuxolelwa hhatshi angikhole ukuthi singaxolelwa isikweleti sakhona ungasisele singakahlawuli i-interest
yakhona. Yes, siyabona njalo ke ubaba uJohn Mshabane kuya ngapha ngesikhathi izivi kungasakhanyi nokuthi limi ngaphi nxa sikhangela khonokho-ke okuthiwa ngama-exchange rate angkhona abanye bathi 1-17 abanye 1-14 abanye bathi njani pho nxa kunjalo sibili kambe bayakhulumisana bethini nge-currency ezimakhonale
uyena uJohn Mshabane uthi yena uthi angincintisana lokunqoba umsika omnyama mina angiboni kulenkinga mfowethu ukuthi nxa imali ithengiswa emsikeni ovulekileyo lama-bank lawo ele rate abo ama-rate ayatshiyana loku ungazile e-South Africa usithi uyathenga ama-rand uthwele amadola uzangena ama-bank atshiyeneyo ama-berutikenje atshiyeneyo bayabe behlawula okutshiyeneyo okakwethusi okuza kwethusa nxa i-rate yakhona isiphezulu sitsho thina i-rate esemsikeni emnyameni kodwa angiboni ukuthi kungaba lenkinga ukuthi okwakhathesi i-rate engaphandle i-pejampsha.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezenotho ukwinhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions. Weziphathelane leMelika owake waba ngumongameli weleMelika umnumzana Donald Trump namuhla umiswe emthethwandaba ekuqaleni kokuthoniswa kwecala lokufumbathisa owesifazane ophela ngokuveza umzimba emphakathini unkosazana Stormy Daniels. Lokhu ngokuqala ukuthi owake waba ngumongameli athoniswe icala lobugebengu. UTrump kuthiwa wapha imali engamadola edlula inkulungwane ezilikhulu lamachumi amathathu i-130,000 igqwetha lakhe umnumzana Michael Cohen yena oso agwetshelwa icala linye. UCohen laye ngomunye wabafakazi kuleli cala. Namuhla bekukhethwa abazaphathisa ekuthoniseni kwecala leli. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lolandela ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
uma ukukhangelisisa from just nje behavior yabantu ungacishe uthi awulacala lapha abantu abaningi banokuthandana labantu lanani, but into ekhona eqhakathekileyo yikuthi kulezimali ezaphumayo ukuvala ukuthi uStormy Daniels akhuluma udaba lolo, and lezo zimali kukhanya ungathi imali zakhona zi-interfere le campaign finance act engavumeliyo ukuthi ungenza into ezifana lalezo like ukusebenzisa imali ye-campaign for vote buying or for suppressing ukuvala i-news ezingathi azikubeki ngendlela enhle ebantwini. So uTrump yes imali le wayibhadala, and singazi njalo ukuthi uzoplida guilt ukuthi uyavuma ukuthi hayi imali ngayibhadala, noma uzoqhubeka ezama ukuqamba amanga esithi le mali yayingeyama-legal services yayenziwa nguloya wakhe. Uloya wakhe unguyena oseyi-witness for the state evuma ukuthi hayi imali le uTrump wathi ngiyibhadalele umuntu ukuthi angakhulumi. So abantu bathi if abantu abaningi bebekwazi lokho before i-election ka-2016 babe ngeke baze bamvotele uTrump.
Ngokubona kwakho ubona ungani uTrump uzatholakala elecala na nxa sikhangela ubufakazi lalokho sekukhulunywe phambilini kwaleli cala?
Well, sengingathi ekutholakaleni elecala kuzodependa kujuri, ngoba siyazi ukuthi umthetho wala e-America ukuthi ugwetshwa ijuri. Ijuri yiyo edisayidayo noma ulecala or awunacala. So siyazi ukuthi abachuchisi bazoqhubeka batsho bona bayibeke indaba yabo iway abayizwisisa ngakhona lama witness abo abalawo batsho ukuthi uTrump waphambanisa lapha lalapha, and then idefense kaTrump layo izoza itsho ukuthi izinto lezi ngamanga noma liqiniso, and njalo batsho whether umthetho wephulwa noma awuphulwanga. Kodwa okusalayo ijuri yizo decide, and into ephambanisa kakhulu ngodaba lokuthi decide ijuri yiyo leyo ukuthi umuntu oyi-one kuphela angakhona ukuthi achintshe udaba lonke, ngoba oyi-one angahle akavumelani lakho ukuthi lecala then icala lonke then uzotholakale ngelacala. So sizodependa ngejuri ke lapho.
Umnumzana Dan Moyo ulandela ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Ngolunye udaba oluphathelane lezeMelika, uhulumende wakele Israel uthi uzaphindisela kulandela ukuhlasela okwenziwe yi-Iran ngomgqibelo. Kodwa umongameli Joe Biden weMelika utshele i-Israel ukuthi ingaphindisela njalo iMelika ayisoze ingenele kulimpi. Inani labantu baseZimbabwe asebebanjwa umkhuhlane wechukela owe-diabetes low-high blood pressure libikwa seliqonga okwethusayo. Lokho kubikwa kubangwa ukuguquka kwempilo okugoqela ukudla okucholekileyo kakhulu njalo lokungeluli imizimba ngemfanelo ama-exercise. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende weZimbabwe okwamanje ubhekane lodubo lwabantu abaningi abasakhulayo labadala abalomkhuhlane wechukela le-high blood pressure. Izibhedlela zikahulumende ziyehluleka ukunika izigulane imithi yokwelapha imikhuhlane lo, okwenza bezithengele amaphilisi endaweni ezithengisa imithi. Isakhamuzi seChabalala koBulawayo, unkosikazi Catherine Manga, uthi ulomkhuhlane wechukela we-high blood pressure kanye lowamathambo.
Mina ngilomkhuhlane wechukela, i-BP, amathambo. Ngilatshwa empilo. Hayi empilo asiphatha kuhle, kodwa udubo ngudubo wokuthi siyashorwa sesithi asila maphilisi avandiyethenga khonapho akula mali yokuthenga kodwa hayi amadokotela ayasiphatha kahle. Amaphilisi akhona vivi wodwa afuna $16, ngingafaka uyomathambo siwufuna ngeye $21 khonapho anginamali.
esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Agnes Ndlovu uthi laye ulemkhuhlane efana xathu lekankosikazi Manga.
Hayi imkhuhlane ehlasela umuntu esikhulile ibamnenga mina ungiqinisa kakhulu ukuthi ufa kwamathambo ngilale ichukela le BP ayanathi ayanganathi izinto ze Green West baba ngani ukuthi icosolo kusiba ngani ukuthiwa sokuphela edu
osakhulayo unkosazana Silindele Ncube uthi usanda kubanjwa umkhuhlane wechukela
sugar diabetes sinye lapha metformin ngiyinathayo hayi ukuthi mina vele ngangithanda izinto vele ngithanda into ezimnandi so ngangakwazi noma ngingadlanga ngangithanda ukudla okumnandi kodwa ngezwa ngilesiyezi ngangitshaya ikhadi lakaba lesiyezi.
Ingcweti kwezempilakahle zikhuthaza uzulu ukuba alondolo ukuhlanzeka, ukudla kuhle lokwelula umzimba sikhathi sonke. Enye yengcwethi lezingu sikhwica mfundo Solwayo Ngwenya osebenza Empilo General Hospital lapha ukhuluma ezimele.
Kuzokuthi umkhuhlane we-diabetes lo uthiwa ichukela uthiwa ikhwelile umzimba uyawusehlulekayo ukuthi ubambe ulungise kuhle iqondise ichukela emzimbeni wakho. Kulo sitho okuthiwa i-pancreas siyabe singasayikhiphi into okuthiwa i-insulin. Kutholakala abantu abaqatha njalo abenemzimba emkhulu uhambelana lowe-blood pressure. Yikho kuqakatheke ukuthi abantu bebe-exercise bengaze baba izidudla kakhulu bengadli ukudla oku-refined kakhulu okwesikhiwa.
Akwaziwa ukuba bangaki abantu kwele Zimbabwe abalemikhuhlane le. Inhlanganiso yamazwe omhlaba eye World Health Organization ithi kusukela ngomnyaka ka-1990 kusiyafika umnyaka ka-2019 inani labantu abalomkhuhlane we-high blood pressure lakhuphuka lisuka kuzigidi ezingamakhulu ayisithupha lengxenye 650 million layafika phose i-billion lengxenye i-1.3 billion. Inhlanganiso le ithi umkhuhlane wechukela lawo usuhluphile emhlabeni wonke jikelele ikakhulu emazweni aswelayo okulabantu abedlula izigidi ezingamakhulu amane 422 million abalesifo lesi. Ithi abantu abayisigidi lengxenye 1.5 million babulawa umkhuhlane wechukela ngomnyaka emhlabeni wonke jikelele. Ngimele umsakazo we-Studio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Lilalele kumsakazo we-Studio 7 sisakaza sise Voice of America e-Washington DC eMelika. Sokuyisikhathi sokuthi sizwe imibono yenu linabalaleli ve-Studio 7 elithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, ninjani basakazi bethu abahle? Ngiyaphila njalo ngiyavela, noma nje ngingakaze ngizwe ngizifundwa izicelo zami noma izikhalo zami. Sengithemba ukuthi ngolunye usuku nami hayi ngizozwakala emsakazini. Siyakhala Studio 7, siyakhala ngezani PF. Abantu umntwana ongakhali uhele ngimbelekweni, sesihlukumezeke kwenele. Nathi sidinga ilizwe lesithembiso, siyalidinga singabahlali, singabantu basezimbabwe. Zimbabwe. PF. Singathaba abaphathi noma into abaholi bezanu-PF nabo bonke abayilandelayo yo bakithi. Singathi bakithi inhliziyo zabo ngezinye imini ungaphuma usathane abanawo. Benze izikhalo zabantu. Siyakhala ngezanu-PF. Enough is enough. Sesibekezele kwenele. Asisayidingi please zanu-PF. Gedelana abanye ngoba inhliziyo zenu ezezinto abanazo azinobangenisa ezulwini. Lokho bakwenzayo kuyisikujezisa izakhamizi abantu basezimbabwe baningi kanje begcwala umhlaba ngenxa yezanu-PF. Izikhalo zalabo abantu zizobizwa kubona ngisho sebedlule emhlabeni ngoba le nto abayenzayo abezanu-PF nabalandeli bayo nabaholi bayo ifana nje nomvukazwe le nto abayenzayo. Ngiyabonga Studio 7.
Amathona emsakazweni omuhle. Siyabonga ukuthola izindaba ezilesihlono esifuthela khonapha kwi-Studio 7 ezindana zonke ezijikelele izweni seZimbabwe. Ade kunganjani bakithi bakamthwakazi ukuthi khonapha nxa singabe siphawula imibono yethu kube le ndawo kumbe ngithi amalanga lapho elamukela khona imibono ebhaliweyo kungasimavoice imibono esingabe siyifake sithe sakuthayipha nje amashitshana sabhala esikhathini abanye ukwenza ama-voice kungani kuyabahlupha kunganjani kube le ndawo lapha esitayipha khona sibhale kube sokubalwa njengamafitshana. Igama lami uvukamiso Sekhezi Mafisa.
Sakubona basakazi njani. Mina okhulumayo ngungehla wansuku asilankosi okuthiwa yimutapa evele emashonaleni lokho ngokwemashonaleni uzoba inkosi yemashonaleni naye upresident uMnangagwa ngowemashonaleni not emathebeleni. Lokhu abahlale bekwazi bonke ukuthi ngeke bafa baba zinkosi noma upresident wemathebeleni. Sizokulungisisa lokho.
Sibonge ithuba sesivela kuphasika emakhaya. UFosloth ufile ngendlela emangazayo uzibuza ukuthi kanti o-MP bonke laba abemathebeleleni umsebenzi wabo ngowani njengoba sebengenile manje bathuli zwi umgwaqwana ubonile ufile. Okwesibili esikunanzelelayo kupolitics i-ANC seyi-adopte isitayela sezanu esokusebenzisa abakhohlwa ukuhlala embusweni. Bavimba uZuma manje khonokho bekusizwa izanu ivimbo kasukuweli so i-ANC lezanu sokuyinto eyi-1 baza kubona lawa ama-South African anti sisuke eZimbabwe manje sesikubona kusezela izanu-PF isembusweni nje ngokukhohlakala kwamakhoti eZimbabwe. Ngiyabonga ngumasenga ngobulawa ephumule emadodini.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumela yena imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna ukuthola inhlelo zethu nge-WhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318. Good Life Talk kunamhlanje sikhangela isimo sendlala embi edalwe kungani kuhle kwezulu ngenxa yesigudumezi ese-El Nino esokuguquka komkhathi. Singake dukani sihlobo wathi sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. UZulu weZimbabwe uveza ukukhathazeka ngombiko wesikhulumeli seZANU-PF uMnumzana Chris Mthwangwa othi ibandla lakhe yilo elizakhokhela uhlelo lukahulumende olokwabela abantu abalambayo ukudla elizweni. Iqula likahulumende weZimbabwe likhona emhlanganweni omkhulu wokuhlaziya umumo womnotho emhlabeni we-IMF le-World Bank e-Washington DC. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngudaboka Ncube ngisithi lisale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.